Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 Mabasa 2022, ngifakse Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
nxa sikhangelane ke lama election la buyayo abe South Africa wonke abazomba ngazwe kukhanya babone ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalo zeSouth Africa indaba ye migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi zeSouth Africa kaziphume eSouth Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu beSouth Africa.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlalako leSouth Africa. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini leDisco ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besisabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyathi kungenzeka nawubo. Esigabeni lapho isiphatha iindaba zezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Christa Sanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakhola esiKristu ecinyweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezikumanyano owe-Crisis in Zimbabwe Coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele-South Africa, kanye lokukhuphuka kwezehlakalo zokuhlaselwa kwabokuza osekusenzakala kulelo lizwe. UMavis Gama we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Lokho kuvele emhlanganweni lentathelo zendaba owenzelwe emahofisini aweZim Rights eHarare wokuhlaziya izehlakalo zokuhlukunyezwa lokubulawa kwezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezaseZimbabwe. Lokho kuza ngesikhathi abomkhankaso ozibiza ngokuthi Operation Dudula okhokhelwa nguNhlanhla Lux Dlamini ojonge ukuxotsha bonke abakwamanye amazwe abaseSouth Africa ikakhulu izizalwane zeZimbabwe bebeka umlando wokubathathela imisebenzi lokuthi yizo esezidala amacala amaningi agoqela ukubulala. Embikweni wakhe awethulele uZulu kunsukwana isanda kwedlula, uMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usole kakhulu lezi zehlakalo lanxa esolwa ngabaningi ukuthi kuphelela emlonyeni akathathi amanyathela ukuthi bajeziswe abadala lawo macala okuhlukumeza abokuza. Abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho kanye lombusazwe elizweni besithi ngoba yikho osekubangela ukuyaphephela kwamanye amazwe kwezizalwane zakuleli zibalekela isimo esiselizweni. Bakhuthaza njalo uhulumende wakwele South Africa ukuba alondoloze izizalwane zeZimbabwe kanye lezakwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe usisekelo sombuso walelo lizwe kanye lezivumelwano abazisayinayo zenhlanganiso ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations le-African Union. Umqondisi wenhlanganiso ye-Divine Destiny of Zimbabwe elilunga lale nhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uBishop Anselmo Magaya, obekulo mhlangano upha umbono wakhe.
We see a lot of people leaving this country. A lot of them do so hurriedly. Why? Because the government is very grand, and a lot of our people are scattered around the neighboring countries of Africa, Botswana, Namibia, Mozambique, United Kingdom, United States of America, Australia, and Canada. Zimbabweans is changing the political situation in Zimbabwe.
Sibona abaningi bephuma kuleli lizwe iningi lisenza kanjalo ngokwesiphangiphangi ngani ngoba uhulumende akalandaba labo iningi labantu basalela emazweni angomakhelwane eSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique abanye base United Kingdom, United States of America, Australia leCanada bebalekela isimo somnotho eZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo yena uthi indlala yisona sizathu esikhulu esifuqa abantu bakuleli uyaphephela kwamanye amazwe bedinga uziphilisa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi, kungaba lula sibile kumangalisa. Imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama opportunities kayitholakala eZimbabwe, ukuphathana kakuhle lakho ngokunye kwangkhona abantu bayabaleka phakathi kwelizwe labo lathi khona kule harassment ekhona. Nxa singakumisa konke lokhu, izinto ezingaceda ukuthi abantu betholakale becrossa ama-border.
Indaba yabokuza elizweni laseSouth Africa, umoya uthi isisengezelelwa ngabezombusazwe asebehlabela ngoma yinye ukuthi mababuyele kibo labo abangasi bakulelo lizwe. Belandela obekade ukhulunywa yizizalwane sonke lesi sikhathi ngendlela yokukhankasa njengoba ukhetho lwakulelo lizwe selusondele.
Nxa sisikhangelane ke lama-election la abuyayo abe-South Africa, wonke abazombangazwe kukhanya babona ngani ke into eqakathekile kakhulu kwizizalwane zase-South Africa indaba ye-migration, indaba yabantu bangaphandle kwamazwe. Wonke ama-political parties sekhanya sekhuluma ngokuthi izizalwane ezingasezi ze-South Africa kaziphume e-South Africa. Sebekhuluma ke umbono ofana naye ngokuthi babona ukuthi abaningi abe-South Africa bakhuluma into efana nayo. Indaba yezizalwane zangaphandle indaba enkulu emehlweni yabantu be-South Africa.
Abenhlanganiso lezi bathi badaniswa yikuthuliseka kukahulumende waseZimbabwe kuzehlakalo zokuhlukunyezwa kwezizalwane zakhe kwele-South Africa, besithi ngoba kungumlando wakhe ukulondoloza izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Lokho sekudaba lunye. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala e-Deep Sloot, ikakhulu ezeZimbabwe, zithi sezifuna ukusuka elokitshini leli ngokwesabela ukubana okwenzeke kumuyi u-Elvis Nyathi kungenzeka lakubo. UJoso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukubulawa ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi ngesinye sezehlakalo eziningi ezenziwa ngamaqembu aphesha inzondo yokucwasana ngobuzwe kwele-South Africa. Umqondisi walenhlanganiso kwele-South Africa, unkosazana Shenila Mohammed, utshele Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokuvikeleka kwabakwamanye amazwe abahlala e-Deep Sloot.
The mobs that have been going door to door demanding documents.
Kufanele amapolisa avophe abantu abahamba bengena ezindlini bezingela izizalwane zakwamanye amazwe.
Anyone perpetrating a crime, but also those who take the law into their own hands.
Amapolisa athunyathe ngakabulawa bese kubulewe izizalwane zakwele South Africa ezinhlanu okuyizimfa ezakwele South Africa kuleli lokishi ezithi zibangelwe ngabantu bokuza loba kungekho ubufakazi balokho. Unkosazana Mohammed uthi zonke lezi zimva kugoqela lekanyathi bezingasoke zenzeke aluba amapholisa abesenza umsebenzi wawo lohulumende lalela isikhalazo zomphakathi ngobugebenga obenzakala elokishini e-Deep Sloot. Ezinye zezikhalazo zalabo asebefuna ukuthutha e-Deep Sloot babuyele kubo abakhulumele Amnesty International zigoqela ukuthi bayethuselwa lokuhlukunyezwa mihla yonke ngamaqembu aphehla ukucwasana ngobuzwe kanye amapholisa. Isizalo saseZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo utshele Studio 7 ukuthi sebephila ngomusa wenkosi kwele-South Africa.
Lathi sihlala kwamanye amalokishi vele sihlale evalweni ngoba singazi sizahlaselwa nini, ngoba eqinisweni abantu base-South Africa abasasifuni eyidaba lamaphepha kumbe olamaphepha. sangahlasela nje ukuthi lento zakho usebenza ngamandla akho uzithwele into zakho ezinhle uthola ukuthi usohlasela khona lokho njengalokho esibone kusenzakala eDeepsuit lona umuntu ebulawa nje ebulawelwa into engazangayenza just because ukuthi ule mpahla enhle uyasebenza secajanyelwa ukuthi uyatshontsha
obona ngokuqoqwa kwenhlelo kwenye njalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eFoundation for Human Rights unkosikazi Sarah Motta uthi inhlanganiso yakhe isithole izicelo ezivela kwabakwamanye amazwe abadinga usizo lokusuka eDeepsuit babuyele kubo.
We are calling on you know the international community, some of the UN agencies like
sikhuthaza inhlanganiso ezipha uncedo ukuthi zive zizonceda abakwamanye amazwe laba abafuna ukubuyela kubo
on board and support the call to get some of the migrants repatriated.
Ngosenjalo imizamo yokukhulumisana le ofisi yomelo weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi bakhona yini asebethintane lale ofisi bedinga usizo lokubuyela ekhaya ibingakaphumeleli. Umelo weZimbabwe uambasada David Hamadziribi utshele Studio 7 ukuthi usandavela phandle kwelizwe ngakho usadinga isikhathi sokubuzisisa iziphathamandla zeofisi yakhe ngalo daba. Ngosenjalo inkonzo yesikhumbuzo sikanyathi izaqhutshwa kusasa eHilbo Theatre elokishini leHilbo eJohannesburg kusukela ngo-3 o'clock kusiyatshaya u-6:30 ntambama. Baningi kakhulu abakwamanye amazwe abaseSouth Africa osekubangele ukuqhamuka kwempi yombango wemisebenzi phakathi kwabo lezizalwane zakwele South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kunjalo nje abasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngomkhankaso we-Operation Dudula wezizalwane zeSouth Africa ezihlasela abokuza zesithi babuyele kibo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lo osakhulayo uNtungamile Ncube oweZimbabwe ohlala kwele South Africa. Yena ke uthi u-Operation Dudula uphazamisa impilo zabavela kwamanye amazwe kungelani lokuthi bangene kwele South Africa okusemthethweni loba hatshe.
Sina lapha inkinga thineso esihlangana nazo zinengi kakhulu masithi siyakhangela imikhankaso efana le ziyasi-afektha kakhulu izinto ezinje so ukuthi kube kuthiwa ilizwe lethu beli-right besiyakwazi ukuthi siyaphindela emazweni ethu ngoba njengamanje so asikwazi ukuthi kona kumele senzeni ngoba kwenzakala into ezifana lezi le-government yalapha siyabona ukuthi akuna-action engathi yayithatha ngezinto ezenzakalayo.
Ukwethusela okwenziwa ngabe Operation Dudula kuphazamisa njani impilo zenu njengabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe kodwa selihlala kwele South Africa?
Mina ngibona ngathi nje abantu abakhulu abasakhulayo so kuzoyenza influence engekho right especially mazikhangela ukuthi intsha yase-Africa yonke iyazi kukhangela ukuthi kwenzakala njengamanje South Africa. So at the end uthole ukuthi ngemva kweminyaka indlela i-Afrika ezobe sisikhangelana ngayo nabanye sokuyithei sesingabantu abadala sobe sokusikhangelana ngalezi zinto zokuthi kona thina sake saphila kanje ezweni elithile labo ama-South African lawo uma efika ngakwamanye amazwe ukuthi means nabo azokhangela ukuthi sokumele ukuthi betreat-a ngaleyo ndlela kuyasenza ukuthi vele singabi i-United Levit i-Afrika njengamanje sonke eyenzakalayo.
Kodwa lina abahlala kwele South Africa manje kuyaphazamisa na impilo zenu liyathola imisebenzi liyenelisa ukuhlela kahle labavela kwele South Africa na?
Thina besingaka-affecteki kakhulu abanye kuyasi-affecta nje lapho nalapho but endaweni zemisebenzi vele hayi i-youth eningi vele ayisebenzi kuya-affecta kakhulu abantu njengamanje abakhona ukuthi bengahambahamba nje be-travele nje noma umuntu efuna ukuya kwenye indawo useqala ukubalisa ukuthi khona eyi lapha mhlawumbe nangahlangana lento ezithile vele kuyathokenza abantu behlale nje bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Abe Operation Dudula bona bathi bafisa ukuthi bonke abadabuka kwamanye amazwe abangene kwele South Africa okungekho emthethweni babuyele kibo ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi kuthiwa bathatha imisebenzi njalo bayingxenye yabantu abaphula umthetho wakwele South Africa. Ukubona njani lokho?
Hayi khona bengabe bekhuluma okokuthi umuntu ophula umthetho siyakubona bengabe bekhuluma iqiniso ukuthi abantu baphula umthetho kodwa i-crime ayikhethi ukuthi ngubani oyenza icrime, ayisikuthi bayabenza bebodwa labo bantu, bodwa ama-South African nama-Zimbabweans bayayenza icrime. So endabeni yecrime leyo singayibeka ekupeleni, ngoba lapho nje iyizika lokuthi khona bona bebe ne-way yokuthi benze lento abafuna ukuyenza. Ngezinye indlela bona singabe bengasafuna abantu bangaphandle, eda kunabantu ababasebenzisayo ukuthi hayi kwenziwe into ethile. Mina ngendlela engibona ngakhona, ngibona ukuthi labo bantu bavota either sometimes ize sicabanga ukuthi mhlawumbe kunama-politician phakathi angabe ephezu kwesimo leso, ngoba kube kuthiwa abantu labo abantu nje, ithimba labantu angeke besebenzise leyo nto for ukuthi banefreedom yokwenza lokho. But umthetho kuyamele ukuthi umthetho udlale indima yawo, ngoba njengamanje so abantu bangaphandle akula muntu obamelayo, noma kwenzakalani akula muntu obamelayo. Noma kungathiwa kunama-case akuqondane nabareporter something, kuzima ukuthi ama-case akwe efongo athendwa nje into yonke nje, uyabona nje ukuthi abanakekela nje abantu baseZimbabwe. Hayi most yes baningi, but indlela vele abathithwa ngakhona asiyo ndlela e-right. South Africa into eyenzakala lapha iyayenza ukuthi next time kudala lesine ezayo kube nempilo ngaso zibe right phakathi kwabantwana abazokhula, ngoba kuzobe sokukhangela le ndlela bona abakhuliswa ngakhona, bese siyathola ukuthi akusoze kusahlalisana kahle phambi.
Ncube uMongameli Cyril Ramaphosa usanda ukuphuma egcekeni esithi akasekeli abe Operation Dudula, uphinde njalo wabakhuthaza ukuthi bathiyane ngomkhuba wokuhlukumeza abadabuka kwamanye amazwe. Njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe osehlala kwele South Africa, ukubona njani lokho okusanda ukushiwa nguMongameli?
Ukuthi ekhulume kanjalo asikwazi. Ukhuluma ukhulumile ukuthi khona yena akalusekeli, and uhlala ekukhuluma kudala lento yasuka. So ukukhuluma ekhuluma ngomlomo akukuthi ukuthi khona into leyana uyizimbile, which means njengamanje namhlanje bahambile base Durban sibabona bese-Durban njengamanje. So ukuthi uyakhuluma kodwa into le abayistoke, which means ukukhuluma kwakhe yikumbambatha kuphela, siko ukuthi umuntu oyabe ekhuluma uyambambatha nje kuphela ukuthi khona abantu bengacabangi ukuthi yena eyisekela. Ile siqiniseko esingakanani kube kuthathwe kukhitshwe i-operating, noma sebethethe labo abantu bezidila wabotha, noma kube kuthiwa bayenziwe ama-meeting kukhulunywe nabo kubonakale ukuthi kuba nesisobhululo esiphuma sisiyaphi, kunokuthi khona abantu labo bebeqhubeka besenza into le kodwa yena la eqhubeka esithi hayi mina ngiyisekeli kodwa kungena action ayithathayo. Ngoba njengamanje so into ebuhlungu ukuthi kuyalahleka imiphefumulo yabantu, labo bantu labo ayisongxenye ingxenye lowo muntu asosigebenga, eda isigebenga noma sosigebenga sikwazi thina.
Lo muntu uMongameli Ncube osakhulayo oyisizwalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, limuze xoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 eseSouth Africa. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenzakala kwele South Africa, lapho kuhlaselwa abokuza okugqugela abeZimbabwe kanye nokwenzakala empini yokuhlaselwa kwele Ukraine vile Russia. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amapholisa asedolobheni eleNew York abika ukubana asethole umuntu oyedwa ongaba lolwazi lwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu esitimeleni emzini weBrooklyn, lapho kulimele khona abantu abedlula amashumi amabili, kodwa akula othe wabotshelwa leli cala. Amapholisa la athi uFrank R. James oleminyaka engamashumi ayisithupha lambili 62 ulolwazi ngokwenzakeleyo. UMongameli Joe Biden wele Melika lokhu eqinisa udaba lakhe lokuchothoza ele Russia esithi ukuhlasela kukamongameli Vladimir Putin kwele Ukraine akuchiyananga ngitsho nakancane lokudala umbhuqazwe kulelo lizwe ebantwini abangahlomanga. Ele Melika likhangelele ukwengeza uncedo lwezigidi ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye zamadola $750 million yokuncedisa kwele Ukraine. Usibalukhulu wesabelo se-Oklahoma uGovernor Kevin Stitt khonapha eMelika usayine umthetho ngolwesibili owenza kube yikwephula umthetho umuntu ongahlinza owesifazane ekhipha isisu ngaphandle kokuba nxa ukuzithala kwakhe owesifazane lowo kungabangela ukubana alahlekelwe yimpilo. Phansi kwalo mthetho kutsho ukubana udokotela ozakwenza lokho lowesifazane ukhithwa isisu bazajeziswa ngokuhlawuliswa inkulungwane ezilukhulu zamadola $100,000 lokuhlala ejele kweminyaka elishumi. Lo mthetho uzaqala ukusebenza phakathi kwawonalo umnyaka ngaphandle kokuba nxa uthe waphikiswa emithethwandaba. Abashayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ama-truck drivers babele Mexico bavale ibholorho elikhulu ele-Far Reynosa International Bridge kucelela emngceleni welemelika bekhonona ngokuthi usibalukhulu wesigaba se-Texas uGovernor Greg Abbott wethule isinqumo sokuthi kusetshwe ngokuqinileyo izimota zonke ezingena kwelemelika zivela kule Mexico. U-Abbott uthi wenza lokhu ngezizathu eziphansi kwemizamo yakhe yokuvimba ukungena kwezidakamizwa ezivela kwele Mexico kanye lokungeniswa kwabathunjiweyo bezothengiswa emelika phansi komkhuba omubi owe-human trafficking. Esigabeni lapho esiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube ohlala esigabeni ese-Indiana khonapha eMelika. Unkosikazi Ncube ungomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esiKristu ecingweni lasenkundleni yebulenjini eyeZoom. Yena-ke utshele Studio 7 ukubana baqalisa bebalutshwana bebani kuphela kodwa kathesi sebebaningi abangena ekuseni nsuku zonke ecingweni bekhuleka beyabelana ilizwi kanye lokwenza izifundo ezeBhayibheli.
I-prayer line leyi ebizwa kuthiwa yi-Under His Wings yaqaliswa ngabomama abangu-4 e-diaspora siyahlangana lezihlupho zama-immigration lama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time kulabo mama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Fridays siyangena ku-Zoom. So nge-Friday iyabe ivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena beseSouth Africa, abanye beseFilipines, abanye baseJamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hathi abeZimbabwe kuphela. Sesifisa lokuyibiza ukuthi sithi international line because silama countries like oyo. O-Kenya, o-Malawi, o-Zambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi prayer line.
Sifike lapha imithado yethu yaba phakathi kwezilingo ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuxhasa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo kumbe sesinakekelwe yimizi kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana yokufundisana ukuthi nase ngiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani ikakhulu ku-domestic violence and parenting skills.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi in fact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathi uyathiwa single mother. Izinungu singumaza abanye balabantwana bafike behlulwa ngabantwana khona la. Abanye balabantwana bafike bathatha ama-drugs. Bayabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ukubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infekthi ngiyabafazi yokuthi sathane singabafazi. Nasokwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose. Ngithi dignity.
Ngasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe-prayer line ahamba njani.
Useni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathola 7:15 siyahlabela. Siyaba lo muntu osheya ilizwi kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study, one chapter a day. siya imala finja uwonye lese si discuss ukuthi kuyini sithatha ama lessons imthandazo once a quarter siyenza I prayer night nga ufuna ukwazi ukuthi kwenzakala ni ku prayer night kuyonale isabatha ntambama siyabe sile prayer night vuya uzojoyina ngena uzozwa every quarter siyahlangana senze I whole night prayer kunengi okwenziwayo siyabe sikhuleka senza ku Zoom nga ukwanisa ukuya ku Zoom you can join so yona le sabatha siyabe silayo I prayer night mainly kasithumayeli siyakhuleka kakhulu injongo ye prayer night
u all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani liqeda sikhathi bani
Iqalisa ngo 10 siqede ngama 4 AM isikhathi esiningi siplana sithi siyaqeda ngama 4 ngiza kutshela ukuthi siyasiqede ngo 6 and khona kuyathi siqeda ngo 6 ukuba ngikuthi hayi njengoba namhla besine prayer night engcenye abantu abasoze bangene kweka 6 uzabona abantu sebengenile ku prayer futhi ka 6 sithwani abantu badinga Just in dawo lapho abazahlanganela lamantu abalokukholwa abakhala kumlimo sindawone sasibona ama testimony esabekayo imizi yakhiwe bethi yaphela yamiswa abantu kade bengakhulumisani uyazi kulomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe ubuye wakhulekela ibona imthandazo emangalisayo abantu abagulayo basuku bayahamba abanye bayakhulekela kwenza amapeya like almost a month now khulekela kuphela abagulayo every night omama bakulindawo imthandazo yabo mina iyangimangalisa ama-testimony esiwezwa ngabantu abanye abantu bayathi kabathule zi engani kula muntu kuphela yini uze umuntu kuphela sephuma sesithi hayi mina bakithi ngiyabonga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngibiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kujehova uxhaswa ngomama abathi nabe sithi ngiyakukhulekela baqinisile ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqhubele omunye umuntu sikhulekela into nye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupha kungathiwa sikhulekela abagulayo senze i-pass a button 12-hour prayer omama bayangena basayine ukuthi ngizakhuleka ngo-7 ngizakhuleka ngo-8 nxa uthatha u-7 ungaqeda u-7 zofika ku-8 suqhubela lwana ongena ngo-8 umbize umfonele ngikhulele ngiphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nathi bambisana ngokwakomlimi i-prayer line leyi ilama isigqoqela ama-denomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwabasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but kasi savula wonke sinama-roman catholic sinama-methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimo yedwa
unkosikazi sisancube isizalwane sezimbabwe esesihlala i-indiana khonapha emelika sixoxe laye ecingweni ese-indiana singeke ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe-crisis in Zimbabwe coalition baveza ukukhathazeka okukhulu ngokubulawa kukamnumzana Elvis Nyati isizalwane seZimbabwe ebesihlala kwele South Africa inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International ithi abokuza elokishini le-Diepsloot ikakhulu abeZimbabwe bathi kungcono bathuthe besesabela ukubana okwenzeke kumnumzana Elvis Nyati kungenzeka la kubo esigabeni lapho isiphatha indaba zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxelo nkosikazi sisasibanda Ncube ongomunye wabasungula uhlelo lokukhuleka njengabomama abangamakholwa esikristu ecingweni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa yomkhathi Jeremiah City nasibaneni njalo ngoafrika sisikhu kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethule lakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.